siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 uNtulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eWomen of Zimbabwe Arise ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Siza kuzwa imbono etshiyeneyo evela kubasekeli bebandla le-MDCT kanye labebandla le-ZANU-PF ngokutshengisela okwenzakala elizweni. Ukweziphathelane labatsha, silomnumzana Fidelis Chima wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi e-Wange Residents Association wasixoxela ngokwenzakala kulindawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise, iWOZA, ithi lanxa isola udlakela lwamapholisa obeluqondiswe kwabatshengiselayo kunsokwana ezedluleyo, iyaxwayisa njalo abantu ukuthi bengaphindiseli udlakela lolu emapholiseni ngoba amapholisa engathola izizathu zokuqhubeka ebahlukuluza. Isiphathamandla salinhlanganiso, uNkosazana Magodo Ngamahlangu, uqala ngokusichasisela ngokuqakatheka kokutshengisela obekusenzakala kunsokwana ezedluleyo iningi lisola isimo somnotho welizwe lokunye okuningi-ningi.
Ya, imizamo yona, nxa kuleduko ekhaya elizweni, kumele abantu bazame imizamo yonke ngendlela zokutshengisela zingokuthula. Ngoba singakhangela vele nxa sikhangela sokho singathi ngama-strategies e-non-violence. Singaba le 98 methods. So, i-stay away ngeyinye ezindlela kumbe i-shutdown ngenye ezindlela elingayisebenzisa njengesizwe kutshengisela ukukhonona kumbe ungasusekeni. Ziningi izindlela esingazitshengisela ngazo. Ngiyathemba nje abantu abayaziyo iWOZA iyatshengisela kakhulu ngokungena emgwaqweni batshengisele. Asiko ukutshengisela kulezi ndawo ezingalulanda mkhuthane nalathi.
Kambe imizamo le iyanceda ukuthi uhulumende uyalalela yini nxa abantu besenza konke lokho?
Lokhu kube nokutshengisela lokhu le-shutdown amapholisa masidrive emgwaqweni bakhethi amapholisa ama-traffic police kawakho. Ongangokuthi singathi kusebenzile. Abanye ngizobe ngikhuluma ngokuthi khona ama-bank i-POG banika $50 kodwa sithi lokhu kubele ukutshengisela sibenike ama-$200. So umehluko ukhona, uhulumende wethulile. Engathanda ukugcizelela kumaZimbabweans ukuthi khona bengavumi ukusebenzisa udlakela ngoba nxa ungavunyelwa bengasebenzisa ukusebenzisa udlakela kugcina udlakela sokuyiyo oluhamba phambili. Indingeko zabantu okuhlupha abantu ungasazwakali sekuqhina kuthiwa abantu amaphoyisa atshaya abantu ababatshayeleni abantu abantu bebesenzani bekhalanza ngani asazwakali. So asizameni bathandekayo ukuthi khona nxa njengozulu ezimbabwe sitshengisela sitshengisele ngokuthula phambi kodaba lwethu nalethi ukuthi simanyane ukuthi silwele ezokuhlala-ke ama-fundamental basic needs ukuthi sindle sithole uhambisa abantu abathi ezikole sithole ukungahluki nje uthathelwa imali yimba kumbe ngamapholisa ngoba siyawunanza ukuthi uhulumende akala mali usefuna ukudinga imali kithi thina esivele singalayo efuna ukuthi sibe ngabayanga sokuthi amapholisa fayinjanini lo maphoyisa thathelani lo zimra thathelani lo asiwale nyini khona kanawo inbe kuliqhinga kwindlela ebuya ngokuthula. Asizameni ukuthi singatshaya amapholisa, asizameni ukuthi nxa amapholisa etshaya abanye sibona tshaya abanye bethu sifuna singabantu abazama ukuthi lawo sithi sincedisa abanye bethu ngenxa yokuthi bengatshaya ngokuthi kuma-pictures sitsho sifonele sifole sidengisela ezimene commission silayo kobulawa ngezigaba ngezigaba lapho esikhona nxa kudehlula sifole siye emapholiseni siyaningacompani kodwa singawatshaya amapholisa.
Lo ngunkosazana Magodo Ngamahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeWOZA sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye, ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Effort Nkomo uthi lanxa abantu belelungelo lokutshengisela abanye balenjongo yokubhidliza.
Wena uma isikhangele isisekelo sombuso welizwe siyavumela ukuthi nxa ulensolo ungatshengisela kodwa utshengisele peacefully. Iqiniso ikuthi umumo wenotho yelizwe nga umuhle ukuswelakala kwezimali kwenza umuntu engaphatheki nxa ekwazi ukuthi ngisebenzile ekupheleni kwenyanga ngithole ngelanga engilazi. Uhlupho oluba khona nxa kulokutshengisela omunye umuntu uyabe le njongo yakhe enhle kube labanye abayingenelayo bayihijacke igcine ingaseyiyo wena akade ukukhathaza ofuna ukutshengisela ngendlela yakho. So yibo lapho okungenela khona kungase peaceful sebengena bethatha izinto abantu kuyabe sokungenele ukuganga phakathi. Kodwa into yokuqala zama indlela yokukhulumisana njengoba abaphethe izisebenzi besiba nomhlangano labaphethe ingatsha zabo zama-ministries zabo ngezomsebenzi bangakhulumisana nxa sebehlulekile kulilungelo labo ukuthi bavumelane ukuthi sesikhulumisene kuyehlula.
Ungathi ibandla leZANU-PF selehlulekile yini ukubusa kumbe ubona ingani lizalungisa?
Hayi, imizamo ikhona abantu bengahlanganisa amakhanda kungalunga. Akulanto ehlula umuntu ukuyilungisa. Kungafika ukuthi umuntu sesehluleka uyasephelelwe ukucabanga kodwa as long as acabanga uyayilungisa into leyo.
Kodwa iningi lithi akuzange kube lobubelo lokhu ilizwe lathatha uzibuse lokhu kusiya kusiba kubi ngamandla.
Hayi, kuvele kokuba njalo ikakhulu kungathatha umbuso nge-liberation obathatheleyo abasoze bafa babathaba bazazama zonke izinto throw spanners into the works. Kanti lanxa kade lo mbono omuhle ugcine ungasabonakali bese besithi hayi njengalaba abantwana abakwa-Israyeli bayesesithi hayi bekungcono le lapho kade sikhona kuza lokho esesikubona. Kanti-ke bengahlanganisa amakhanda abantu lalo ophetheyo avume ukucetshiswa ngabanye abantu akulanto ehlulayo emhlabeni.
Lowo ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla leZANU-PF, sixoxelaye ekwabulawayo. Kodwa ukhansila iSaw Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane uthi akuncedi ukutshaya inja kufihlwa umphini ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF yilo eselehlulekile.
Hayi, laba kade bekwenza bakhangele amalungelo abo bafanele bakwenze khona lokhu bathengise okungaphakathi kwabo. Kulungile sibili ukuthi nabekwenza besenza ngaleyo ndlela ngoba hhayi sonke sithwele nzima ngokwenzakalayo.
Bese sizwa njalo uhulumende fesithi abantu laba bazidingela nje imali evela emazweni aphetsheya besenza inhlelo zabo lezi.
Hhathi lapho bevala ngebhethi labo bevele bezifakela amaphutha abo. Amaphutha akhona lapho kibo exactly amaphutha akhona lapho. Lokhu abakukhulumayo hhayi ukucaca ngomunwe.
Abantu bebetshengisela yini emaphandleni?
Ye, emaphandleni abantu lanxa betshengisela kakukhanyi ngoba kunamuntu obabonayo labathathela izindaba ngabakho. Kodwa-ke bekukhanya ukuthi kakumanga kuhle nezikole lapha hhayi akuzange kuyofunda kuhle abantu abazange bahambe noma behambile abafikanga abafunda nawo amatitsha abesesaba ukuthi angabonakala phile sekuleyo nto sekafakwa icala.
Lo ngukhansela iSaw Ziyagezana Sibanda wedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Abosendo lwesikhalanga kwelebhilithani bathi bazahlangana edolobheni leNottingham kulelo lizwe mhlaka 30 kuyona le inyanga emkhosini wokuthakazelela amasiko abo. Omunye wabaqoqe umbuthano lo umnumzana Difa Dube utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi umuntu wonke wemukelekile kulumbuthano kungakhathalekile ukuthi ungumhlobo bani.
Kusho ukuthi kuzabe kuhlangene abantu bosendo lwasesikhalangeni bonke nje kusuka from eKhezi kuze kuyefika koDubude yonke lena indawo yobukalanga. Sizama ukuthi sisondeze labantwana ikakhulukazi abazalelwa lapha kulelizwe abangaziyo lokuthi i-custom yethu thina abantu besikhalangeni injani, lokuthi sidlala midlalo bani njalo lokuthi sidla ukudla okunjani. Sizoba sibukisa ngalelo langa sikhumbuza njalo labantwana sibakhumbuza lokuthi sivela ngapi singoba thina abantu besikhalangeni. Sithengisa njalo leminye imhlobo ngoba ayisiko ukuthi kuza kube ngabantu basesikhalangeni kuphela abamenyiweyo. Kodwa labanye abantu abavela kwezinye indawo bazaba bekhona, ikakhulu bakhona abanye abavela ku-Ethiopia, bakhona abanye abavela e-India, bakhona abanye abavela kwezinye indawo inhlangothi eziningi ezehlukeneyo, bazabuya bezogada khonapho bezokholisa ilanga lathi.
Ukuyabe kudliwa kunathwa kujatshulwa lapha kugidwa amagabazi abekhona la.
Yebo, babe khona sibili amagabazi silamajaha ahlabela ingoma zakithi ezasesikhalangeni ingoma zesintu bese kusiba khona abanye njalo abahlabela irumba abakhona khona pa England. Bakhona abanye abahlabela njalo ababased endaweni esala la Germany, labo bazoba bekhona bebuyile kulombuthano. Bakhona abanye abenza amabhizinisi ethize, abanye bayenza ukupheka, abanye benza ukuthunga, abanye benza izinto eziningi ezijeneyo. Labanye abasebenza mhlambe asithi ama lawyer lani abanye abalama radio station bazoba bebuya bezobukisa. So siyabamema nje bonke abantu sithi sondelani sizojabula lani uleli langa eliqhakazekile elihle kakhulu leli esilimemileyo elizoba likhona eNottingham mhla ka 30.
Lo ngumnumzana Tifa Dube, omunye wabaqoqe umkhosi wabosendo lwesikhalanga ozaqhutshelwa eNottingham eBhilithani mhla ka 30 ekupheleni kwayona le inyanga. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngisewange njalo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association umnumzana Fidelis Chima. Siphatha udaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, imisebenzi lokunye okuhluphayo. Mnumzana Chima, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntungameli labalaleli.
Akusho ngodubo lwamanzi.
Hawu, umumo wakhona unzima. Indawo ezinjenge number 2 kuthiwa iMadumabisa, indawo ethiwa iMakhwika, inumber 3, for the past 4 days bekungela manzi and abantu they resorted ukukha amanzi endaweni which are not protected.
Isizathu uthi kuyini umasipala nxa likhulumisana la?
Problem eyohange ngeyokuthi indaba yamanzi eyinye iranwa yizinwa, especially abahlala endaweni under i-local board, then eyinye iranwa yi-colliery laba abahlale ezindlini eze-colliery. I-problem ekhona ngeyokuthi le indawo e-colliery amanzi kasaphumi, abantu abaningi basebenzisa ama-public toilets. So nxa kungela manzi you can imagine ukuthi ama-public toilets abe njani.
Abakha lapho kungavikelwa ngakhona indawo enjani lapho abathola khona lawa manzi?
Amanzi lawa avela emayini, basebenzisa emayini. So amanzi lawa ayabegeleza, abantu bahamba khona ngale ukuyokukha amanzi ukuthi begeze okuyenza okunye owasebenzisa okunye.
Yikuphi okunye okuhluphayo khona ngapho eWange ikakhulu sikhangela impilo yabontanga? Kuyini okulihluphayo kunye?
Ama-companies amaningi sesebenza ama-workers basebenza 2 months in, 2 months out. Abanye bayenza 2 weeks in, 2 weeks out. So what it means is that indaba yemali sihlupha eWange. Abantu abaningi sebaresorta into charcoal. Wangena egangeni kuyenza i-charco, enumber 2, enumber 3, esendrela, lesemakhaya. Wonke umuntu has resorted to that because akuphela mali eWange. Amakhampani kasabhadali, i-colliery eyayithenjiwe, ifile more than 3 years ingabhadali ama-workers. So impilo eWange sinzima kakhulu.
Kula nhlelo abazenzayo abasakhulayo lapho elihlangana khona lani libona ukuthi lingenzani njengabontanga njengabantu?
eWange kuyahlupha. I-problem yokuthi akula inhlanganiso eziyenza ama-income generating project ezingakwazi ukuncedisa ontanga. Enye i-problem yokuthi thina njengenhlanganiso iWange Residents Association sine problem yokuthi amapholisa awafuni ukuthi si-operate singela memorandum of understanding, and ukuthi sizuze i-memorandum of understanding from i-local board lakho kunzima because i-local board lehluphezayo babebona ngani njengoba le memorandum of understanding will start to question ezinye izinto abaziyenzayo.
Ah, kuphoselo kugcina mnumzana.
Idaba lwamanzi njengenhlanganiso sithi iwangi colliery has failed ukumanage amanzi, layo izinwa futhi has failed ukumanage amanzi. Isifiso sethu ngesokuthi iwangi local board take over in terms of managing amanzi ewangi.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye emnumzana, siyabonga. Lobe kungumnumzana Fidelis Chima, isiphathamandla senhlanganiso yeWange Residents Association. Besixoxa laye ekhona le eWange. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyabonga Ntungamile. Ngesizwe umculo wabafana be Men of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yaqhutshwa umoya. Uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela manje kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
Nkosi
kanye nawe Nkosi
yami
manje mihla yo kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami
ndlela
mayiphele intando yami mangihambe mina kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mangihambe mihla yo
kanye nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izeke minkosi
ngicebile
ngicebile hela kulu
baba
Nkosi
angifisi
angifisi yoni mfuyo izeke minkosi
ngicebile
ngicebile hela Nkosi
kanye nawe
kanye nawe
Nkosi
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mangihambe mihla yo
kanye nawe
kanye nawe Nkosi
nomindlela
inohlu noma inde Nkosi noma iya ekolkota ngiye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
nawe Nkosi
kanye nawe Nkosi
mangihambe
mihla yo kanye nawe Nkosi
lilungile
lilungile jokwe lakho awusindumthwalo wako ngiyabonga ngisahamba kanye nawe Nkosi
kanye nawe.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Sizwe imbono etshiyeneyo evela kubasekeli bebandla le-MDCT kanye lelezanu PF ngezehlakalo zokutshengisela ebezisenzakala elizweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.